loba nje ilanga leli kulikhephu lokunanza intsha yelizwe ele National Youth Day bekusobala ukuthi intsha lozulu wonke jikelele elizweni uqhubeke ngemsebenzi yakhe yansuku zonke endaweni ezijeneyo zedolobho leHarare ngaphandle kwezisebenzi zikahulumende labantwana besikolo abatshone emakhaya. UMgabe yena namhlanje ufikise iminyaka engamachumi ayisiyagalolunye lanhlanu 95 kodwa lokhu wakhutshwa embusweni ngomnyaka ka-2017 ilanga leli uselithakazelela eyedwa lomdeni wakhe. UMnumzana Richard Mawomva, ingcwethe ecubungula ezombusazwe, uthi leli langa seliqakatheke nje ukuthi linika uZulu weZimbabwe isikhathi sokuthi acabangisise ngempilo kaMgabe, ukuzinikela akwenzayo ekuletheni uzibuse kanye lakuphambanisayo embusweni wakhe.
Ilanga esikhumbula khona imisebenzi emihle eyenzwa ngumongameli waseZimbabwe, ikakhulu lilanga eliqakathekileyo elisenza ukuthi njengabatsha sikhumbule abanye abafanana laye abaletha inkululeko, njalo kusenza sibe lokunakana ukuthi sivela ngapi njengabantu baseZimbabwe njalo siya ngapi. Ikakhulu sinanzelela ukuthi ubukhokheli bethu bufuze bulungisise ingxaki ziphi, njalo lokuthi ubukhokheli esibudingayo ngemva kokubusa kukamongameli uMgabe ukuthi kufuze kube njani ukuthi singaphindi impambaniseko zakudala. Yikho-ke lilanga eliqakathekileyo kuZulu wonke waseZimbabwe ukuthi silikhumbule kakhulu abatsha.
Lokhu kugcizelele ngomunye njalo ohlaziye ngezombusazwe uMnumzana Thembisani Ntunkagwa, othi impilo kaMgabe kumele ibe yisibonelo esihle kwabasakhulayo, ikakhulu indlela aziphatha ngayo eyiyo emenze aphile kude kangaka. UMfokantukagwa uphinde wathi loba nje uMgabe enamaphutha awenzayo, kumele isizwe singakhohlwa okwayizolo okuhle okwenziwe nguMgabe.
Kumele sikhumbule ukuthi uMgabe wayinationalist. Ma sikhuluma abantu abanationalist ngabonkomo, ngabo-JZ, ngabondabaningi, ngabo-Tikereke, bengaba le mbali ezingayithandiyo kodwa kumele siyigcine leyo mbali. Ngamafitshane, okwayenzakala ngo-November 18 kwakungakuzwisana kwamasosha lama-nationalist. Kathesi ilizwe selingamasosha, konke sokuyisisosha-sosha, ngatsho njalo ngamafitshane. Hayi, angizange ngitsho ukuthi uMgabe wayengcono.
Kodwa iningi lithi iphutha elikhulu uMgabe alenzayo yokudonsa isikhathi eside sembusweni kwabangeka ukubhidlika kwehlangothi zonke zempilo ikakhulu umnotho welizwe. UMnumzana Andile Nkomo isakhamuzi seHarare uthi uMgabe wayevele edalelwe ukukhokhela abensundu ukuze bathole uzibuse, kodwa wasesenza iphutha lokubusa okweminyaka eminingi wagcina esesiba lamaphutha amaningi. UMfokankomo uthi amazi kaMgabe aseyisikhumbuzo sokuthi wayeboniswa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayengamelanga akhokhele leli lizwe.
Ubaba uMgabe yindoda engazange ibekwazi ukuthi yonke into lesikhathi sayo. Ngokubona kwami mina kwakuyindoda eyayivele idalelwe ukuthi ikhokhele abantu abasundu ukuthi bathole uzibuse, okuyinto ayikwanisa ukuyenza ngesikhathi sakhe. Kodwa akazange abekwazi ukuthi sisiya phambili abantu abamsundu sebezibusa kwasokumele achiyele omunye ekwanisa ukuqhubekela phambili ngomsebenzi lo. Yilo iphutha nje engalinika uRobert Mgabe.
Kodwa abanye bathi uMgabe nguye imbangela yenhlupho zonke lezi ezibhekane lelizwe kwezonotho, kwezenhlalakahle kaZulu lakwezombusazwe, ngoba nguye owadala ingxabano lenzondo elizweni kusukela ngesikhathi sombhuqazwe yoguguraundi, inhlelo ezinjengomurambatswina kanye lodlame liko-2008. UMnumzana Nkosana Dube ngomunye wabatsha abangakholwa inhlonipho eyaphiwa ilanga lokuzalwa kukaMgabe ukuthi kube lilanga lokunanza imisebenzi yabatsha ethi intsha yanamuhla ilamsebenzi ngenxa yomnotho owabhijizwa nguMgabe.
UMgabe asikho hiyo. UMgabe wabulala ilizwe leli. Thina esisakhulayo vele ifeature yahle yaphambaniseka vele. Silapha namhla ngenxa yakhe. for 37 years ebusa lelizwe elibulale ngelandaba lakho lokho yena esidingela imali zakhe ebulala. Umnanga kwalo sekhona lo usenza sizwisise ukuthi wayemgaba wayeyala ukuchiyela umnanga kwaelizwe umnanga kwaselibulele la. Of course ibirthday yakhe umgabe esifune ukukhulisa le muntu yakhe engibo asifuni ephenduke layo umnanga kwa futhi la singakhayela ukuthi uthi sithi silokhe sisamfuna yena nxa esebulala ilizwe wesi kulo mgaba wankona.
Usungumnyaka wesibili ilanga lika 21 Hlolanja laphiwa inhlonipho yokuthi kube likhefu lokunanza imisebenzi yabasha kuqondana lelanga lokuzalwa likaMgabe. Kodwa ngemva kokususwa embusweni ilanga lika 21 Hlolanja alizange lithakazelele ngendlela elalithakazelelwa ngayo uMgabe sabusa lapho kwakusenziwa inkalakatha yedile ezinkundleni ezijeneyo zelizwe kunxuswe abasekeli bebandla leZANU-PF lapho ababehlangana kudliwe kunathwe kanye lokucula kuthakazelelwa impilo yakhe abaningi bemfisela impilo ende. Khathesi uMgabe uzolithakazelela lelo langa lomkakhe lomdeni wakhe emzini wakhe waseBorodeo eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.